Soko izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 30 kuNcwabakazi 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, sokulabantu abafika phose amakhulu amabili 196 asebebulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe. Ngesikhathi abanye besithi sebephila ngokunatha umuthi wesintu.
Bengilokunatha kwesinye isikhathi amanzi abilisiweyo ahlanganela amahlamvu egwava.
Inhlanganiso ezimbalwa sezizama ukuvimba umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe abafuna ukugebha amathambo abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wakhukhurawundi.
Funa ukuthi sikwenze ikhothi ingene masinyane bamise, ngoba into leyo ungayikhangela iyenzakala sokuhlaka kusukela kumnyaka ophelileyo.
Unkosikazi Jenny Williams wenhlanganiso yeMathewan Collective uthi sebuzinga eliphezulu kudaba lobhukurawundi.
Sesifikile endaweni oku-implement okungena emalinini, okungena in villages.
Sizalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Sebefika phose amakhulu amabili 196 abantu asebebulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe. Uhlangothi lwezempilakahle luthi okwamanje kulabantu abedlula inkulungwane ezisithupha 6,406 abahlolwa batholakala bele COVID-19. Luthi kunani leli sebesedlula inkulungwane ezinhlanu 5,056 asebephepha kumkhuhlane weCOVID-19. Abantu asebephephe kumkhuhlane weCoronavirus bathi basebenzisa imithi yesintu lokunye okhanya engani wabavikela kumkhuhlane lo. Kodwa abezempilakahle bathi amalemoni, ijinja lokunye okusetshenziswa yilabo abatholakala bele COVID-19 akwelaphi umkhuhlane we-COVID-19. Umavisi Gama usethulela lolu daba.
Intatheli zindaba umnumzana Khudzai Madzire. Omunye wabahlolwa batholakala bele COVID-19 uthi usebenzise imithi etshiyeneyo emenze wanqoba umkhuhlane we-coronavirus.
Emva kokuzithola ngikulesi simo, ngihle ngaqala ukuhlasela igciwane leli ngisebenzisa umhlanganiso yamakhambi afana lejinja, lemoni, kwesinye isikhathi ngifakele luju ukuze kunathe kube ngcono. Bengifutha ngisebenzisa ibhakede lendlini kane ngelanga okukwana amamitha angaba-20. Sonke isikhathi ngizizwa ngomile benginatha lo mhlanganiswa ufudumele, kwezinye isikhathi kunje ngamanzi kodwa ebefudumele.
UMadzire wenze konke lokhu engakadingi usizo esibhedlela.
Bengilokunatha kwesinye isikhathi amanzi abilisiweyo ahlanganela amahlamvu egwava. Sonke isikhathi bengiqiniseka ukuthi ngihlala ngifudumele njalo ngigqoke okufudumeleyo sonke isikhathi. Konke lokhu ngikwenze ngingakatholi usizo esibhedlela, lapho engaphiwa khona amaphilisi okubulala ubuhlungu kuphela.
Uthi abantu kumele baguqule indlela ababona ngayo i-COVID-19.
Abantu kumele bafunde ukuba lo mkhuhlane akusikho sigwebo sokufa. Ulakho ukuphila uqhubeke ngempilo yakho uma ungalandela indlela esixwayiswa ngayo ukuba sisebenzise uma sizithola sesihlaselwe yileli gcikwane.
Omunye njalo osebenzise umuthi wesintu ngumnumzana Gqinani Mthembu ohlala eNkabazwe.
Ngakusithi njengezikhathi zantambama isikhathi esiningi ngangiyifutha sisebenzise into ezinjenge-eucalyptus oil, kwesinye isikhathi nje sifuthe ngamanzi nje kuphela angela lutho.
Umthembu uthi okunye okwamsiza kakhulu yikuhlala eselula umzimba.
Okunye okuqakathekileyo nje ukuthi umuntu edle ukudla okwakha umzimba, edle isikhathi ungadla kabili kathathu kane, kodwa kube yinto ekudla okwakha umzimba. Ubona ukuthi isikhathi esiningi uhlala usuthi ube ulamanzi uyabuwanatha, ngaba ngamanzi akhudumalayo uyabulokhu wachabula nje wachabula nje unlawo uyabu wafake into ezinjengabo lemoni phakathi.
Udokotela Henry Madzorera lezinye ingcwethi zempilakahle bathi akumelanga abantu banathe kumbe badle imithi yesintu okudlula amalawulo ngoba kungabalimaza. UMadzorera uthi kuqakathekile ukuba umuntu adinge uncedo esibhedlela engazibona engani ulomkhuhlane we-COVID-19.
They in fact provide some essential vitamins like vitamin C and so forth, Ziyatholisa amanye ama vitamins adingakalayo okufana nabo vitamin C lokunye okungasiza umzimba kancane. Silelanga eliningi elitholisa uvitamin D ngoba ulungele umzimba wethu. Njalo simthola evelela elangeni engena ngasejwabini lomuntu, ngakho ke kumele usebenze lokhu. Kumele sizilondoloze sithole ukuphumula ngokufaneleyo lapho sithe satholakala silalo mkhuhlane, singaze sasebenzisa ngokwedlulisa amalawulo lezindlela ezingakabi lobufakazi obaneleyo.
To treat pneumonia and other superadded infections that may come with COVID-19.
UMadzorera uthi abanye abantu balakho ukuthi babe lomkhuhlane we-COVID-19 kodwa bengatshengiseli, kube labanye njalo abawugulayo besile kungelazibonelo ze-coronavirus. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kusenjalo abongi abalenyanga phose ezintathu bekhalela umsebenzi eZimbabwe bathi bayabuyela emsebenzini kusasa ngoba abanye babo benza lokhu bengakhulumisananga le nkokheli yeZimbabwe Nurses Association. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abangene umhlangano wenhlanganiso le izolo kobulawayo bathi kuthethwe isinqumo sokuthi kumele babuyele emsebenzini ngenxa yokuthi iningi labo selabuyela ezibhedlela. Abongi laba bakhalala umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi. Uhulumende kazange azihluphe ngokukhalala kwabo umsebenzi loba nje kwavinjwa iholo labo. Omunye wababuyela emsebenzini kusasa ofise ukuthi sithi ngonkosikazi sithole.
Thina lapha sisasele confusion emsebenzini ngoba abanye behlezi abanye bebesebenza and inyanga iphelile last month. Izimali azingenanga, so njengobulawayo ilanga lakusasa sithe siqala ukusebenza singazi ukuthi amanye ama-province wona aza kuphatha njani.
Inhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association yalile ukukhuluma ngodaba lolu isithi isahlolisisa okwenzakala ezibhedlela. Sehlulekile ukukhuluma lomgcini sihlalo we-Health Service Board uDokotela Paulinus Khosana ubengaphendula umakhalekhukhini wakhe. Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital uSkhwica Mfundo Sola Wengwenya uthi kazilutho ngokwenziwa ngabongi okwamanje. U-retired General Constantino Chiwengwa ongumsekeli kamongameli obona njalo ngokuphathelane lohlangothi lwezempilakahle ucele abongi ngeviki ephelileyo ukuthi babuyele emsebenzini. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Sandile Mhlongwa uthi abongi kufanele bafake impilo yabantu phambili kwezikhalazo zabo.
Abantu bebesifa lapha esibhedlela kungela manesi, ngibone ngani impilo zabantu bafanele nje baziqakathekise. Sonke lapha eZimbabwe sithwele nzima, imali ayikwani, esisebenza khona asila PPE, so sonke nje si-affected, hhayi ukuthi amanesi wodwa. Ngabe bengabuyela nje emsebenzini kuhle kakhulu.
Kodwa unkosikazi Hlengiwe Webhebhe, esinye isakhamuzi sakobulawayo, usola isinqumo sabonke esokubuyela emsebenzini.
Ngibona engani ukuthi onesi wabuyele emsebenzini uhulumende engakaze akhangele izikhalazo zabo, kutshengisela ukuthi vele bayavuma ukuthi bafake impilo zabo engozini ngoba i-PPE lokhu ingekho ezibhedlela. Kodwa i-COVID lokhu ikhona, abantu bayayigula, imali abayiholayo lokhu ingakwani lutho. Engxenye bengabe sebesesa ukuthi bangaxotshwa emsebenzini ngoba phela u-VP Chiyonga anti nguye wake wabaxotsha eminyakeni edlulileyo. Kodwa mina mbonani ukubuyela kwabo kuzenza ukuthi uhulumende lo ovele olulenhliziyo elukhuni angenzi lutho vele ngezikhalazo zabo azithulele zwi.
Uhlangothi lwezempilakahle lubhekane lenhlupho eziningi ezibangelwa yokugugudeka komnotho eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso ezitshiyeneyo zithi zifuna kubiswe okwenzekiwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Inhlanganiso ezitshiyeneyo labantu abambalwa abakhankasela ukuthi kugejwe amathambo abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wegugulawundi kusukela ngomnyaka ka-1983 kusiyafika umnyaka ka-1987. Udaba lolu soluphanyekwa emthethwandaba libandla lezaphu, inhlanganiso ye-ibhethu likazulu lezinye ezifisa ukuthi uMnangagwa iMathebeleland Collective uhlangothi lwezamasiko unkosikazi Jane Williams le-Commission ye-National Peace and Reconciliation bamiswe ukugebha amathambo abantu ababulawa yigugulawundi. Umqondisi wenhlanganiso ye-ibhethu likazulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi bafisa ukuthi uhlangothi lwezokwenzakala kwe-ekhaya luncedise ukuthi kulandelwe isinqumo esilakho ukuthathwa ngumthethwandaba ngensukwana ezilandelayo. Ufuzwayo uthi bafisa ukuthi umthethwandaba wethule isinqumo salo ngesiphangiphangi ukwenzela ukuthi umnangagwa unkosikazi Jenny Williams labanye abasanda kwenza umhlangano ngodaba lwekho kurawundi bamise ukubamba amathambo abantu ababulawa ngombhuqazwe lo eMatabeleland eNkabazwe. Inhlanganiso ezijiyeneyo zithi ikukurawundi yabulala abantu abedlula inkulungwane ezingamajumi amabili 20,000 ikakhulu ababesekela ibandla lezaphu okwakuthiwa babesekela abahlamuki. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngodaba lolu. Ufuzwayo uthi benza lokhu ngenxa yokuthi kulabantu abafuna ukwenza okungaqondakaliyo ngombhuqazwe wegugurawundi okuthiwa wakhokhelwa ngumuyi uRobert Mugabe umnangagwa labanye.
Indlela abakhuluma ngakho akusikho okufiswa yilabo abathiwa izihlobo labantu beMandebele kunye labeZimbabwe. Kuyindlela embi esikhangelela ukuthini ayisoze yenziwe ngendlela ezayiyenza abantu bebe lokuthula. Njalo kunye ungakhangela mabe khuluma ngalolu daba nje solukhulu akusacaci ukuthi umoni nomonelwa into le is not victim centered, it's about u-Emerson kuphela. Igqotha lethu ngumathobane Ncube lo Nqobani Sithole babe Ncube legal practitioners yibo abasimeleyo.
Udaba lolu lungena nini emthethwandaba babafuzwayo?
Kufuze ingene masinyane ngoba esikukhangeleleyo yokuthi laba abangani bafuna ukuganga bangaqala imisebenzi yabo yokuganga ingabe nini. So yikho sifuna ukuthi sikwenze ikhothi ingene masinyane ibamise ngoba into leyo ngayikhangela iyenzakala. So kuhlaka kusukela kumnyaka ophelileyo umongameli labangani bakhe bayahlangana kabahlangani labantu abathiwa izihlobo zihlanganela labangani bakhe. So sikhangelela ukuthini kumiswe kwenziwe into eyiyo. Abantu kufuze begedwe sivile kodwa akwenziwe into eproper. Njalo kulezi nto ezinye kuhamba abahlala behlangana abangazikhulumiyo ngoba uma sithi wena uza ufuna ukuthi abantu begejwe bebekwe ngendlela kodwa kungacaci ukuthi kuyenziwa njani. Kule mbuzo eminingi esebantwini. Secondly, uma ukhuluma ngokuthi kugejwe, what about laba abantu abatshontshwayo? Akusakhulunywa ngabo. Izihlobo lazo phela zalabo abatshontshwayo ziyafisa ukuthi mhlazana kuthiwa kwangona sokuqaliswa lolo hlelo labo zitshela ukuthi izihlobo zabo zingaphi lazo zibe ziphatheke ekuzibekene ngendlela eyi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumqondisi wenhlanganiso ye-IBHU likaZulu. Sixoxe naye ekubulawayo. Unkosikazi Jenny Williams uthi kuningi abafisa ukukwenza ngombhuqazwe wegugurawundi.
Okuqala sizabe singena ematoko sikhangelisisa kakhulu ukuthi abaswela amabhesi ngabobani mayelana legugurawundi. Kumeni kulabanye abangaphathekanga kugugurawundi kodwa emandebeleni siyakwazi ukuthi vele amabhesi lama-dates asiwazuzilula. So ama-community kumele sibasinika sibe nama-beneficiary list. Sikhangelisisa kakhulu futhi abashiyileyo ngegugurawundi ngabobani, ama-death certificates abuye njani, i-cause of death, isizathu ukuthi babulawa izabhalwa njani ku-birth certificate leyo. Yiyo izinto besihlala sixoxisana le ministry sivumelana ukuthi izabhalwa njani because kubhala crossfire, hayi imhlolo leyo. Sifuna kuphume kuhle ukuthi umuntu lo wabulawa ngenxa yani. So ngathi sidinga even sidinga abantu abanyamalalayo sibona ukuthi death certificate leyo ingabe ibhalwa njani. Wonke ama-beneficiaries lawa siwazuza kuqala kuMatobo district. Singawazuza sesibhala phansi konke, sesizahlala phansi le-registrar general's office sihlela ukuthi bazaletha how many ama-mobile teams. Lapha abasoze bayifike emapisa. Ama-team azangena village by village, skolo by skolo, bencedisana lathi sizabe sikhona to make sure ukuthi abantu should feel relaxed bangakhanya ukuthi hayi sebezasibulala futhi sebenika abantu bonke laba izinto lezi.
Kodwa abantu bathi phela kumele umongameli aqale ngokuxolisa ngoba bathi phela laye wayephakathi kwe-ground lay kulokuthi abantu banikwa ama-birth certificates abanye bangikhona sebaguga abanye vela basancidi kathesi so ke okay, yikho abantu abathi bayakufuna khonokho akutho ukuthi ubona njani.
Yes, hayi simtshelile sihlala simtshela nxa sihlangana laye kodwa ngeke simfose sifuna i-genuine sifuna kuphume ngaphakathi kwakhe inhliziyo yonke ibuye leyo acknowledgement nxa izabuya futhi i-apology ibuye ngenhliziyo yakhe yena. But for now esizabuya siyenza indaba lezi ama low hanging fruits okuvuthiwe ongaphansi esingayibamba kuhle singayikhwela isihlahla yizinto esizaqalisa and lapha sisatesta uhulumende kumele bagenuine yini bazimisele yini asincedisanini bozulu sibateste nini sindawonye.
Ye kulabanye njalo abathi uJan Williams akumelanga ukuthi amele abantu ngoba yabakwazi ukuthi livele liyenzani njalo kumele ukuthi kuqasa ukuthi nga abantu babakhulumisana lohulumende kulokuthi lina libamele ukubona njani khonokho.
Ayi thina simela ama-members e-Matabeleland Collective uyitsho obona ukuthi yena laye ufuna ukumela abantu ama-members akhe kumeni izakhamizi abasebenza kiyo bangaquma straight emhlahlan e-president's office e-state house bacela leyo appointment.
Unkosikazi Jan Williams okwenhlanganiso ye-Matabeleland Collective sixoxe laye ekobulawayo singakangeni kwisigaba esilandelayo sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Herman Mashaba usanda kubumba ibandla lakhe lezombangazo kwele-South Africa elibizwa ngokuthi Action SA uthi sokumele kubanjwe imali lempahla etshiyeneyo yonke eselizweni leli eziphathamandla zebandla lezanu-PF ukwenzela ukuthi ibandla elibusayo eZimbabwe lihloniphe amalungelo abantu. UMashaba utshele umsakazi we-ENCA ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukhahlameza uZulu. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Senganamasiko
njengoluthembisa kwami ngeviki ephelileyo siqhubekela phambili ngodaba lokukhahlanyezwa kwabesilisa ezindlini. Silobaba umqondobazi Magonya lomama usakhile Liline uMadube.
Bakhona omama mningi baziwa abale mali abasebenza imisebenzi endlule yabobaba kodwa indlu bahlonipha kakhulu imizi yabo ibesizoda sokusuka ngokuthi futhi ekhaya uvele ekhaya elinjani ungavele ekhaya elinomuntu esintwini uzalwe umntana uvele ekhaya esintwini ngisho nje lapho kuthi uphumo layo khona duze ngabadala behlezi lawo phansi amboni ukuthi ungathi usuthethwe kumbela uqalisa ukuthi uhlukumeze ubaba ngamazwi. Mina lapho engisebenza khona senza labantu I work with public so into ezishiwo uMagonya ngiyazibona uyakwanisa ukuthi babuye bengithuthi uthi nomsithi uyathi uzubaba ethi anakhonapho ngiqale ngibuze umama phaya vele ubone ukuthi is not free umama angathi no iseyini umama angathi yes iseyesi but of which mina ngikwazi ukuthi kumele ngihlale phansi lobaba sisendikhuluma ungabona sesiphuma phandle sesihamba ngelizwe eliyi-one
uyafuthi
umntu angakwena khana wayamuntu ubaba seyimela phansi ayi asikwazi
khonapho Themba uyayibeka sibili udadewenu uyazi ukuthi kubuhlungu kakhulu esihlangana lakho phandle la uzwe umngane wakho utshela ukuthi ndoda uyazi ukuthi mina endlini laphana kunzima laphana umama nxa sisiyangena engutsheni umama usebhuka le jini sokulensuku sengaphiwa insuku kuthiwa hhayi ucanisa endlini lapha ngomgqibelo langesonto akuthiwe isonto emini anytime from ngesonto emini kuze kuyefika olwesihlanu hhayi akula ngubo lapha akula cansi lapha ngiyabe ngisebenza ngiyabe ngibuya ngithina so umama onika ubaba ama-conditions okuthi engutsheni lapha ucansi utholakala enini njalo kuyabe kutheni ufica ukuthi umuntu engumama wendile ulobaba egumeni ulobaba ekamelweni ufica umuntu esiyangena engutsheni encibile ekugile ayi thina asikwazi lokho usazwe ndileyo elo elendoda esikwazi ukuthi endlini yabo bobabili lo baba hayi uAdam lo Eva nge awusabela nje ze kanti ngene ngutshenza ke ungene ngutshenza ke you know engumuntu wedodo kuze ukuthi ngaphandle kokuthi mhlazana esesazi ukuthi isuke ezimbili ezizayo sokumtshela ukuthi uzakuye ezibukweni
hayi ke uDabu lethu luma lapha okwalamhlanje bese lo baba umqondo obazimagonya lo mama osakhile liline uMadube lezi ngcwethi kwezamasiko esintu asihlanganeni singabaphileyo ngeviki ezayo sokuyisikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Yebo 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 thakazo muhle zimpapo muhle kudibana kuhlelo lwethu labasakhulayo ngingumike wobe namhla kuhlelo sihlaziya udaba lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 sixoxa losakhulayo ophila kwele Canada lapho okulabantu abedlula 120,000 abasebebanjwe ngalo mkhuhlane uhlelo zilo Justin Moyo.
Justin, ngiyakwamukela kuhlelo lethu labasakhulayo. Unjani?
Hayi, ngiyaphila. Unjani wena?
Hayi, ngiyaphila, ngiyaphila. Kunjani lapho eCanada, especially ngalapha se-COVID?
Hayi, ngapha ku-right. Izinto seziqalisa ukubuyela ku-normal nje. Sokuqalisa ukukhanya ukuthi beyakuphi. Because for a while besihleli endlini singasebenzi. So okwamanje sebantu sebeqalile ukuya emsebenzini, izinto seziqalisa ukuba normal.
Utshintshile udaba lomsebenzi, awutshela uZulu ukuthi lapho eCanada wenza umsebenzi onjani?
Mina ukubuya kwami eCanada lana ngaza nge-hospitality internship. So ngathi ngifika lana ngasebenza ngathinoelithuba lokuthi ngisebenze kuma-hotel, so ezinesileva kuma-hotel. So yikho engikwenzayo kwamanje. But as time goes on, I'm hoping ukuthi ngitshintshe, like do something different, cause like angisazali lakho engikwenzayo, sengikwenza nje ukuthi ngingatheni, but akusekho engifuna ukukwenza.
Angela uthuko lolu lwe-COVID, eningi labantu sebelahlekelwe ngumsebenzi. E-Canada imisebenzi isakhona na?
Abantu abaningi balahlekelwe ngumsebenzi, but like, you know, you have to plan for the future, which futures that will change. When things start to get back to normal, obvious like sizojinja. Okwamanje, hayi, you stick to what we have, you stick to what you're doing. Kodwa ngathi ufuna ukujinja, uzasithola ukuthi unemployed.
Umkhuhlane lo uyamemetheka ngendlela ekwethusela abantu abaningi, ikakhulukazi lapha kwele Melika.
Canada isn't a good manager. This side isn't going on compared to the United States. Inkuhlane lo wathi ungena bathe bawuthatha serious ukuthi bevale zonke izinto. Sahlala singayi emsebenzini for 4 months, 4.5 months, abantu bevele bengaphumi phandle. So bathi sebevulile, bathi bevula bavula ngama-stages, bavula kancane kancane benzele ukubona ukuthi bengavula lokhu umkhuhlane ama-numbers azoyihla yini, because babesithi ama-numbers ume ekhwela esiya phezulu bazobuyela futhi ukushara down, but ama-numbers azange ekhuphuke. Wonke umuntu wayekufanele ukuthi naye hamba phandle, kumele uhambe ugqoke imask, kumele uyenze i-social distancing. Awuthi uma ungena ezindaweni eziningi vele uyathula kulabosani, kuya kulo muntu okumele phandle ehle kunikeza i-sanitizer, unikeza imask uma ungena. Even bathi sebevulile izindawo eziningi, kwakumele ungene nemask usanitize, make sure ukuthi abantu anjani, abantu abasondelanayo.
Justin, sesikhangela-ke okwenzakalayo eZimbabwe, siyabona abantu bakhanya bayakhala ngale ndaba ye-COVID. Njengosakhulayo oseCanada lapho umkhuhlane lo ukhanya ngani usungcono, ulawo yini amazwi okunikeza abontaba?
Yibo kumele ukuthi belandele ama-rules no-social distancing, naloko ukuthi baze bageze izandla zabo. Ama-rules wona layo bayawazi ukuthi benjani, yibo kumele bayalandele. Yibo abantu ukuthi kumele ukuthi befundise abanye abantu isizwe ukuthi ukuvikela kumkhuhlane lo we-corona. Abantu begqoke ama-mask, abantu begeze izandla, beqhubele imfundiso nale ebantwini abadala, beqhubele imfundiso nale ebantwini abasemakhaya, bezame ukuthi be-spread i-message yokuthi i-corona le iyabulala.
Sithanda ukubonga uJustin Moyo ngokungena kuhlelo lwethu lwabasakhulayo. Kwanelo kwalamhla sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection 8 to 9 p.m. lapha emsakazweni weStudio 7. Olevalelisayo ngenjabulo, igama lami nguMikeove. Mthokazo muhle, zimpapo muhle, bye bye.
Siyabonga kakhulu uMikeove. Sina sizwe kwamanje uNtungameli Gomo kuhlelo lokholo lwesiKristu.
lamukela kuhlelo vuselela umoya igama lami ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje ubusihlwa. Ngiyathemba njalo ngiyakholwa ukuba inkosi ibilani kuleli vikele edlulileyo.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje ngifuna siqhubeke phambili sitshengisela ukubonga kuNkulunkulu. Enye indlela esitshengisela ngayo ukubonga kuNkulunkulu yikumdumisa. Singabala kumahubo 95 uDavid uthi yena, wozani sihubele inkosi sihlabele ngokuthokoza kulo idwala lokukhululwa kwethu. Kasize phambi kwayo ngokubonga sihlabele kuyo amahubo ngoba inkosi inguNkulunkulu omkhulu. Inkosi enkulu phezu kwabonkulunkulu bonke ngoba indawo zomhlaba ezizikileyo zisesandleni sayo. Lezinqonga zezintaba zingezayo lazo. Ngakho ke siyananzelela lapho ukuthi nxa sithethe isikhathi ukuba sidumise uNkulunkulu, siyananzelela ukuthi kuyasivula amehlo ukuba sinanzelele ukuthi uNkulunkulu ungubani na. Ngiyathokoza lapho uDavid uyahlabela uthi sihlabelele ngokuthokoza kulo idwala lokukhulula kwethu. Okokuqala siyazi ukuthi ngabe uNkulunkulu engasikhululanga ngabe lokhu siphila phakathi kwezulu. Manje ukukhululwa esakwenziwa uNkulunkulu yikukhululwa okokuthi wahle wabhadala yonke into esayenzayo kumbali yethu, esiyenzayo kathesi lesizayenza kusasa. Kazange asiye sithi hayi lokhu kunekukhulu kakhulu. Akukhethele ukuthi loba ngubani, yilo lalo omvumayo ukuba abe yinkosi leyo mbadalo iyabe isingeyakho. Manje lapho uDavida uyakhuluma uthi wozani bantu siyihubele inkosi siyihlabelele ngamaphimbo amahle ukuba yona ingumkhululi wethu. Liyazi akulanto enzima balaleli bami njengokubotshwa. Nxa ubotshiwe kulaba sebake bangena emajele, uyakwazi nxa ubotshiwe awuvunyelwa ukwenza ezinye izinto ozenzayo nxa ukhululekile. Nxa ubotshiwe uhlala endaweni eyodwa. Nxa ubotshiwe awukwanisi ukuthi mana ngcono ngiyemphume ngiyezolunye ulutho. Manje uNkulunkulu wasikhulula phakathi kobugqili lokubotshwa yisono. Umuntu ophila phakathi kwesono uyabe engakwazi ukuthi ubotshiwe, kakwanisi ukuzenzela izinto azifunayo, ufuqwa yisono. Ebe sesithi lapho uDavida, ngoba inkosi inguNkulunkulu omkhulu, uyinkosi enkulu phezu kwabanye onkulunkulu. Manje nxa sukwazi ukuthi wena ukhoza inkosi eyinkosi yezinye izinkosi, liyazi ukukhonza uNkulunkulu onjalo kuthi ukuthi usukhonza yena. Kulabantu abakhonza uNkulunkulu abaphansi kwalowo uNkulunkulu omkhulu. Manje nxa wena ukhonza kulowo uNkulunkulu omkhulu kubo bonke uNkulunkulu, into kumele uyibongele inkosi. IBhayibheli lithi lona ngezandla zakhe uNkulunkulu wabumba umhlaba wonke. UNkulunkulu okukhulumayo ukuthi akube lalokhu kube khona, akwenzakale lokhu kwenzakale. Manje lowo uNkulunkulu uyasivumela ukuba thina singene ebukhoneni bakhe, sibe ngabantu bakhe, sikwanise ukumkhonza. Namhlanje bemfisa ukuthi enhlizweni yakho kuqubuke indumiso kalowo Thixo omangalisayo ngale ndlela.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba, siyabonga namhlanje, siyakudumisa ngoba uyinkosi yamakhosi, wena wawuvela ukukhona, awulasiqalo awulasiphetho. Siyakudumisa ukuba uthando lwakho alulamkhawulo. Sibongile wena dwala lamadwala ukuba namhlanje nxa sikudumisa indumiso yakho, wena ungena uhlale phezu kwayo ubuse enhlizweni zethu egama likaJesu. Amen.
Hlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.
siyabonga kakhulu uNtukambili Nkomo. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, wothi sikhangele ebezikhokhela. Kulabantu abafika phose amakhulu amabili 196 asebebulewa ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe, ngesikhathi abanye besithi sebephila ngokunatha umuthi wesintu. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Wolimvalisayo nguGibbs Dube.